eqinisweni kuhanti i-method ayisebenzisayo ukukhalkulate i-inflation ingabe ihlukene ngendlela esiyijayeleyo, ngoba esiyijayeleyo sikhangele ukuthi ngomnyaka ngomnyaka kumbe nge-month nge-month ama-prices atshintsha njani a-certain basket of goods. So okokuqala, anginaqiniso ukuthi usebenzisa the same CPI esivele siyijayele kumbe kulenye indlela yakhe ayisebenzisayo, mhlawumbe i-black market, mhlawumbe yini. Ngoba nxa sikhangela on the ground, inflation rate is not yet in the thousands. Yes, before the introduction of EZIC, we saw inflation rate being so high, according to the traditional way of calculating inflation. Yes, it was very high because of the exchange rate depreciation. But okusuka kungiphica ukuthi yena usebenzisa yiphi indlela. Ngoba ama-economists achiyana indlela measure ngayo i-inflation. Omunye abe khangele i-producer price index, omunye akhangele yona le sijayele i-consumer price index. Kodwa bonani kusuka kube ngathi kwengezelelwe kakhulu ama-figures awafakayo.
Ngokubona kwenu, isiqubu sokuphela amandla kweziki singengezelela nango kuya kwesikhathi?
Bonani kungaqhubeka ngendlela iziki emi ngayo, kakhulu siyiqhathanisa lentengo yayo namanye amazwe. Ngibonani inflation ilakho ku-slow down kakhulu, ikakhulu kungaqhubeka kungelaku increase i-quantity yeziki ekhona ku-market, iqhubeke imonitwe kathi. Ngibona ngathi inflation ilakho ukwehla kusiya kuphela umnyaka, sizabona isiqubu sayo sesingathi sehli as more of iziki is being accepted.
Abanye bakhala ngokuthi iziki alibambeki, lokhu akusoze kuphazamise na?
Mbona yathi isungula vele izinto. Esinye sezinqumo esasifakwe ngugavana webhange elikhulu leZimbabwe, wayethe uphesiwa lokho esingakuthi yi-tight monetary policy. Wayethe yena vele ufuna ukuthi abhasophe ukudindwa kakhulu kwemali yakhe. Ngakho-ke sikubonayo wehlisile inani leziki elidindwayo uthi lingavami kakhulu, ngoba yikho kusuka kubangela inflation esingakuthi i-money supply. Uhlelo wakilo aqhubeka ngalo lokubona ukuthi akubi lokwanda kweziko kungagcina kuqubula i-inflation. Ngakho-ke singambona ukuthi izaba ningi kakhulu e-paper. Abantu abaningi sebeyamukele ukusebenzisa i-electronic money kakhulu. Ngakho-ke angiboni kusanda kakhulu ukusetshenziswa kwe-paper ngaphandle mhlawumbe kwemchova nezinto ezincane nje intshintshi nje ema-supermarket. Kodwa imvama kubona abantwana bakhululekile ukuyisebenzisa inani nje i-technology esebenzisa i-electronic money.